Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 ngobakazi 2022 mo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje Isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezimali usitshele umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelele ulaka okumangalisayo.
Udaba olwethulwa inhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi amapolisa lamalunga ebandla leZANU-PF bahlupha abantu eZimbabwe.
Ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezani.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alikahlamezi ilungelo likaZulu. Abantu lokhu bemelele impumelo yokhetho kwele Kenya okwenziwe khona ukhetho ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umnumzana George Kubamatanga umabhalani omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uthi umnotho welizwe ubhidlizwa ngabadlelana lohulumende. UKubamatanga wethule umbiko lo emhlanganweni omkhulu weZimbabwe Economic Development Conference usanda kugqitshwa eVictoria Falls. Umsakazi weSouth African Broadcasting Corporation uthaphe amazwi kaGubamatanga esithi abasebenzelana lohulumende badlala ngentengo yempahla etshiyeneyo okwenza umnotho welizwe ugudeke okumangalisayo.
The price models in the economy have actually created some of the inflation. And some of the price models have unfortunately been supported by procurement, by government ministries.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni lo uzonde okumangalisayo esizwa amazwi kaGubamatanga. Umsakazi we-SABC uthaphe amazwi kaMnangagwa esithi kukwele China nga uGubamatanga sebemsusele amanqe ngokumdubula.
Comrade Gubamatanga, it is fortunate that what he said has been said in Zimbabwe. And you said it in China would now have candidates for execution. But in Zimbabwe, of course, I as president don't believe in death penalty. We need to find other forms of punishment.
UMnangagwa uthe kwele Zimbabwe kuyinhlanhla yokuthi uphikisana lesigwebo sokulengisa abantu. Loba kunjalo uthi kumele kudingwe ezinye indlela zokujezisa abantu abanjengoGubamatanga. Ingcwethi kwezenotho uMnumzana Rejoice Mngwenya uthi akumelanga uMnangagwa ethusele uGubamatanga ubekhuluma iqiniso.
Ya iqiniso ukuthi phela uGubamatanga nguye umphansi ntambo wezemali. Nxa ekhuluma ukhuluma ngento ayaziyo ngoba nguyobhadala ama-contractors e-government. Kusobala ukuthi uMnangagwa alalele naye avume abone ukuthi ngekhona lokhu kuemuthretena angibona ngathi kuphambanisa. So kuza ukuthi kanti i-corruption ayivele ayejoyine uMnangagwa ukuthi ezame ukuthi acede i-corruption nxa etshelwa izisebenzi zakhe kungathi ezonda. Hhayi, ngibona ngathi laphana uphambanisile ngoba hhayi uthrethene ukuthi uya-execute umuntu upresident alokhu akulunganga.
Pho ubona ngizani kuzayenzakalani kulandela khonokho?
Akulo uzakwenzakala ngoba vele uMnangagwa vele ngumuthulwana ovele okhulumi into ezingaqonda. Akusize amenzelise ngoba ukhulu iqiniso. UManguza, uGovernor Richardson, kwakhuluma futhi kupolice statement kwakuthi imali ezibhadelwa ama-contractors yibe zingena emsikeni omnyama. Angikhona ukuthi kungenzeka anything. Nxa efuna umxotha kubiza ngixotha, kodwa ngavele amxotha sokutshengisa ukuthi yena abafana bakhe uMnangagwa yibo abasemsikeni omnyama. Angikhona ukuthi ngenza ngenza lizo.
Umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola lelizwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi uyaxokozela okumangalisayo eZimbabwe okwethuselwa khona njalo okubotshwa abaphikisa
ibandla leZANU-PF. Umbiko owethulwe yi-ZPP uveza ukuba ngontolikazi amalunga ebandla leZANU-PF yiyo athwalisa nzima kakhulu amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-ZPP ithi amapolisa ahlukumeza abantu abedlula kancane amakhulu amathathu lamathumi amahlanu 354 ngontulikazi. Inhlanganiso le ibika njalo ukuba ibandla le-CCC lalo lahlukumeza abantu abafika phose amathumi amathathu 29 ngontulikazi. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba abantu be-CCC bahlukumeza uZulu.
Singake sakuphilisa mbe sikuvune ngoba akula muntu owabuya kithi ezedinga noesithi ngekuthiwa verification. Yikho besibona ngani ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezanu. Kulo msobu ngibona ngani ngabantu abazenza isisi benze ukuganga sekuzathiwa yithi thina vele asivumelani lodlame. Umuntu olodlame kithi sase simxotshi. Njalo bonabo ababhala i-analysis leyo ababuyanga kithi ukuzabuza ukuthi lo liyamazi yini mbe lo liyamazi. So thina sithi hatshi asiladlame, udlame luvela lapho olukhona kuZANU-PF njengensuku zonke.
Umafa uphinde wathi
banga-ke ababulawa yi-CCC izanyu lama-record since Gukurahundi Mbrambatshina eKwekwe babulala uNube khathesi babulale uMoblessing. So what else do they want? They want just bafuna uku-equalize nje ukuthi lathi singcole njengalapho.
Umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi ibandla elibusayo lenza elikufunayo eZimbabwe.
Akumangalisi lokho kukhulunywa yi-ZPP ngoba yikho esikubona phansi kuso sonke isikhathi, ukwethusela abantu, ukutshaywa kwabantu, okwenziwa kabi kwabantu, ukuthathwa kwamalungelo abo, okungahlonitshwa komthetho nje vele elizweni, okwenza kube mhlophe nke kucace ukuthi ukhetho olulandelayo luka-2023 ngeke lukhululeke. Ngokuba lokho okwenzeka namhlanje kulomthelela okhethweni olulandelayo, kasikhangeli okwenzeka ngalolo suku ukuthi abantu bavotile yini, bafice kulama ballot paper, bafica kulama ballot box, bavunyela ukuthi bavote.
Kungonakala na babancube nxa lokhu kungaqhubekela phambili?
Sikhangela lasona lesi sikhathi ngokuba silomthelelo omkhulu kulokho kuyabe kuzakwenzakala. Nxa abantu amaqembu aphikisayo engavunyela ukuthi abambe imihlangano, engavunyela ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo nxa uqathaniswa lebandla elibusayo, kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Kanti-ke njalo nje siyabona ukuthi umthetho wesisekelo welizwe oyiwo ovikela lamaqembu labantu nje abezemisakazo, abehlanganiso ezizimeleyo, labantu Zimbabwe jikelele kabavunyelwa ukuthi benze lokho umthetho wesisekelo othi kabakwenze. Ngakho-ke kuyacaca ukuthi ilizwe kalikho endaweni efaneleyo, liyalahleka kakhulu. Okuza ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi laba bazama ukuthi baxhumane njalo lamanye amazwe ukuthi ayi-re-engagement kwenzeke. Konke lokhu kuzalimaza zonke inhlelo zelizwe, kudilize ezomkhonomi, kudilize ezepolitiki, isimo sibe sibi kulalesi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF laye uthi
udaba olwethulwa inhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu, njalo olukhomba ukubana zikhona inhlanganiso eziza ukuzofaka umoya wokungazwani, umoya wokuchitha, njengalokho esikuzwe unkosazana Panda, uminister we-South Africa, ekhuluma elo Secretary for State we-America uBlinken ukubana kulamazwe la ayesithumbile abuya la efuna ukuzochithiza njalo ukuzodala ukungazwani kwabantu kwele Afrika lapha, besenza ngoba bona belo nto zabo ababezifuna, befuna ukufaka ohulumende babo abazenza intando zabo. Pho nangu omunye kathesi uhlanganiso lo olwe-ZPP ephuma esithi yena iZANU-PF yenze lokhu abantu babotshwa ngenxa yezepolitiki, kungasilo qiniso. Ngitsho abantu babotshelwa ubudlwangudlwangu lobugilikiqi abakwenzayo bebodwa, hatshi ukuthi bengamalunga amaphathi athize. sikhangele umzekeliso ka-honorable ubaba uSikhala, umuntu owaphuma emgcekeni ku-social media wathi ukubana yena sesiyakwenza ubudlawundlawu, sesiyakhoza i-violence enyathime, and kwahamba kwenzakala khonokhwa. So kwenzakele umthetho usumbambile. Nxa umbambile umthetho, nxa efika phambi komthetho wandaba, kwathola ukuthi hayi vele yena ebephume ekubail ephiwe amacondition okuthi nanxa uphuma lapha akumfuzanga ubonakale usubuyela ku-social media, njalo usiyayenza izinto ezihambelana lobudlwangudlwangu.
Baba Juma, kungamanga yini lokhu okwethulwe i-ZPP?
Baningi kakhulu amalunga e-TCS baziyo, njalo abasebenzayo babhizi bayakhankasa, bayahamba lapha ku-ground. Ngalesi ngikhuluma so ngeke ngibone umama uMakhuphe ubhizi umamalwane uyagijima, uyangena emakhokho, baphuma emganwini, angene lapha, angene phansi, athi ayibone, athi ayingaphi, kodwa kakazabotshwe, kakazahlukunyezwe, ngoba ukwenza kusemthethweni. Yena ngowakhe umongameli wabo we-TPC uNelson Chamisa, asikaze simbone ukuthi awubothiwe usemthethwandaba ngendaba zepolitiki. So lokhu kutshengisa ukuthi kona bona benza izinto ngendlela eyiyo esemthethweni, yikho bona umthetho ungababambi, umthetho ungabahlukumezi. Kodwa wena ungenza udlwangudlwangu uwedwa laphana, uzasithwala isiphambano sakho, akulali lokwenze politiki. Ama-politicians maningi kakhulu, njalo baphuma nsuku zonke besenza into eyiyo, yikho bengahlukunyezwanga. Laba abahamba befuna ukuphula umthetho, and ungakhangela futhi it's always the same people all the time. Kanti yibo yini asebeqakatheke kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC? Yibo yini asebekwazi ukukhuluma kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC? Yibo yini bodwa asebekwazi ukwenza izinto ukudlula umuntu wonke ku-TPC na? So lokho yikho okutshengisela ukuthi hayi kukhona ukushaya amanzi.
Baningi abantu eZimbabwe abathi bathwele nzima okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Abantu kwele Kenya lokhu bemelele impumela yokhetho olwenziwe ngolwesibili. Okwamanje umnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli ukhokhela umnumzana Raila Odinga namavoti ayincusana. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba akwazakali okuza kwenzakala kukhetho lolu ngoba kukhanya zindala zombili. U-Odinga ukhokhela umanyano wamabandla aphikisayo. Kubikwa ukuba abantu abaningi abavotanga kukhetho lolu. Kuzakwenziwa olunye njalo ukhetho lukamongameli, ababili laba bengaba nguchiki lobhanqa.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Siyangena esigabeni esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umnumzana Salman Rushdie ugwazwe eNew York elungiselela ukwethula okucabangayo ngokukhululeka kwabalobi. Sekhuluma lesihlobo labangane. Ugwazwe entanyeni yenhliziyo ngumnumzana Heidi Mata ohlala eNew Jersey kwele Melika. URusty waloba ugwalo olesihloko esithi The Satanic Verses. Ugwalo lolu lwacaphula abantu abakholo lesiMuslim. Lele Russia lele Ukraine alusana okwesabekayo phandle kwendawo okuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa inuclear. Ele Ukraine lithi ibutho labo leRussia libhomba iZaporizhzhia nuclear plant. Ele Russia lalo lithi ngele Ukraine eleza lokho. Isakhiwo lesi sikhulu okwedlula zonke kuzwekazi leEurope. Sike sizwe ezamasiko.
Benana masiko
wesenzi bomandla
lelaba bamkhulu
sithina masiko
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngokudla kwesintu lomnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala okwesivalo uyingcwethi wezamasiko esintu.
Ekudleni kwesintu konke engikwaziyo okwakudume kakhulu lolokho kudume kakhulu ebafaneni abelusa inkomo isathiyane. Inkomo yayithi ngazala nxa ingehlisayo khona kuhle kuthokoze wonke umfana okhona lapha ekhaya. esikhathini labanye omakhelwane abelusa labo babe thokoza. Yayithi ingazali inkomo leyana. Okokuqala, qalisa nje ukuthi isengizele kwakusengelwa phansi. Kuthiwa kukhutshwa lolwana uchago oluyiyelo kakhulu olungumthubi kakhulu. Nxa sekwenziwe ke lokho, isiphinda futhi kusengwa. Luyabe lokho liphuma uchago lolwana olungani luyiyelo.
Ye, kwakuphekwa njani konke lokho mpofu?
Lolwana uchago ke yilo olwalufakwa embizeni. Kuseselendiwo olwalufakwa ediweni. Lubiliswe eziko. Nxa kwaphela soluguthi, kwaqalisa ukubila, sokuqaliswa kukuphehlwa. Kwakungaphehlwa ngophehlo olusebenza ekhaya. Kwakudingwa uphehlo lwesihlahla esithiwa ngumvala sangwana. Yilo uphehlo olwaluphehla ngoba isihlahla sasivele singani sile mpehlo. Phehlwe-ke, nxa sokungani sokujiya sokufuna ukuba ngamahlaka, yikho ukuvuthwa kwakho. Kwakusiba nomlazanyana nje kukhasa ukuthi sokunomlazanyana. Babe sebekudla-ke abafana. Yayisengwa nje ngenxa kabili kathathu. Kungabonakala ukuthi uchago loyo soluntshintsha solusuba mhlophe. Sekusaziwa ukuthi hhayi umthubi wamahlaka asuphelile. Bese kuphekwa-ke okwakuthiwa isathiyane ngalo lolu chago. Umthubi lo, amahlaka, konke lesathiyane, kwakungaphekelwa ekhaya. Kwakuphekelwa khona lesibayeni lapho esengelwa khona ngale, kubasiziwe khona ngale, kuphekelwe khona ngale. Isathiyane lesi saku kwakufaka uchago, luthi lasoqalisa ukubila khonapha sokufakwa kwimpuphu, sekuphehlwa. Kuphehlwa futhi ngalo uphehlo lomvala sangwana, hayi khona olwekhaya. Kuyathi nxa sosiba lilambazi-ke lijile elihle, sesiyiso-ke isathiyane, sekusephulwa-ke, sekuqalisa-ke ukudliwa.
Kwakudliwa ngobani?
Kwakuthiwa isathiyane lesi, konke lamahlaka, akudliwa ngabantwana abangamankazana. Kwakuthiwa yikudla kwabafana abelusayo kuphela. Amakazana athi hayi, amankazana yena alidli phela isathiyane, yikudla kwabafana lokhu. Yikudla okwakudumile, yikudla olokhu kudumile. Njalo sikunanzele ukuthi kwakuvele kuphekelwe egangeni khona ngale ezibayeni, kwakungaphekelwa ekhaya. Yiso-ke isathiyane lesengitsho ukuthi yikudla okudumileyo, lokho kudumile lakhathesi ebafaneni abelusayo. Abanye abadala bayasithanda isathiyane.
Siyabonga kakhulu Mnumzana Elijah Singene Mpofu, ingcwethi kwezamasiko esintu. Besixoxa laye ekhona ngale-ke kwesidlwalo enkayi. Asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo.
Owawusenziwe mandla
namasiba.
Owawusenziwe
mandla
abadala.
Nakho-ke esilethulele khona namhlanje kusigaba sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngithemba zihlobo zenkosi liphilile lapho elikhona. Laba abangezwa kahle sibabeka emthandazweni ubana inkosi bahambele yelulele isandla sayasomsa ibathinte labo okudonga khona enyameni kanye lasemphefumulweni. Kuba yinto enhle ukubana sikhumbule ubana impilo yethu ivela kuJehova, nguye oyiphetheyo esandleni sakhe. Namhlanje-ke siyaqhubekela phambili ngelizwi lethu lokuhlakanipha esihlakane elalo ngaleyana isonto edluleyo. Namhlanje-ke sikhangele-ke uvesi 18 ukuze sikhumbuzane okufundeka kanje. Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi, ukuzindla nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoxo ngiyakuzonda. Umutsho wokuqala uthi ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Imvama abantu bayenza izinto besazi ekujuleni kwenhliziyo zabo ukubana kuyinto embi. Baningi abantu uzwa nje umuntu ephenga ukuphahluka akhulume lento engelangqondo. Labantwana abancane baze bamangale ukuthi kambe ngubaba yena lo, kambe ngumalume yena lo, ngugugu ngukhulu onjani. Babezi bakhulume lwasikhathi esikuthi yinto enjani le esiyibona kulo umuntu okumele ukubana ngabe wenza uhle ngokukhula kwakhe ukuthi uhlanipha ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi ilizwi ngelithi okubi okubi kade into enjani akula muntu ongazi into embi kangitsho izigqoko ezimbi angitsho mbokudla upheke kubi kwaba imboza into okuthiwa imbi lapha esibala ngakhona izinto ezisuka enhlizweni engamesabiyo uJehova engazihloniphiyo yena umuntu sibi sakhe engahloniphi umndeni umphakathi lesizwe sonke phela lokhu okubi kakukhethi ukuthi uhlezi njani ulane empilweni baningi abaziwayo abathi balezimali balezikhundla bayabusa benza lokhu nalokhu abenza okubi okunye nxa sesikuzwa okunye nxa sesikubala kushaqisa igazi uze kuthiwa usimbelekece yena lwana owesatshwayo yena lwana okhothanyelwayo yena lwana uguqelwayo wenze uNkulunkulu uthi ukumesaba yena uqobo lwakhe kunguzonda okubi kanti ungani abantu bekhetha ukwenza okubi bengazi ukuthi ukwenza okubi kuyabehlukanisa bona ngokwabo lomphakathi labantu abadalwe uNkulunkulu ukwenza okubi kuyamehlukanisa umuntu noNkulunkulu wakhe yiko laba abantu abenza ububi ubona kwesinye isikhathi kabasondeleleki ngobana uyabe usesaba lawe ukuthi kambe ngamsondelela kuyathiwani kuningi izihlobo zenkosi ezithandekileyo esikubonayo kodwa into endithandayo yikuthi eqinisweni njengoba ukuhlakanipha kusitsho la umuntu yiloo lalowo 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 okubi akwenzayo uyakwazi kakutho ukuthi nxa ulesikhundla ingabe yisiphi wenze okubi ube usisithi bengisenzela lokhu okubi kubi kasiguqukeni asizameni okuhle konke lokho okubi vele kakusilethela ilutho yikho kwenza siswele lo buthongo nxa sizama ukulala ebusuku nxa sebuya emakhanda kwenze siswele lalokho kuthiwa yi-appetite ngobana okubi kubi asikhulekeni baba thixo engcwele sikhulule kuko konke okubi sesisabe wena ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Yese bawukhuluke uNtungamile Nkomo okwamanje sike sizwe ezabatsha. Kuhlelo lwabatsha zulukandaba lamhla sixoxa lo Charmaine Dlovu ukhona ngale kwele South Africa. Charmaine kunjani mama?
Ngiyaphila mina ngiyaphila ngiyabonga ukukwamukela kwehlelweni ngiphumele elizweni laseZimbabwe but ngokusebenza kwamanje ngilapha elizweni laseSouth Africa.
Ye kunjani khonapho kuyasebenzeka yini?
Khona kuyasebenzeka inkinga esikhona yile indaba yama-permit ukuthi ama-permit sebevalile yikho lapha nje sokuqala ungani kuba nzimanyana but before khona kungconywana bekuncengeka ukuthi like lathi sithola tholi ukuze sikwazi ukusupporta abadala abasile ekhaya.
Wena kade ule permit yena le?
Ye mphila ngayo atsho kanjalo.
Singathi manje ubona ngani usiya phambili kuya kumanjani khonokho?
Kuzoba nzima vele ngoba before permit besebenzisa ama-asylum. So asazi kumbe njengoba kuthiwa kulama-wave ukuthi bangaka abazongena kulawo ma-wave bangaka abangasezi bangene. Ngoba even ama-asylum angisaboni manje ukuthi basavumela ukuthi kusazoba nzima okwanext year ngoba even into zamabhenki like into eziningi vele besizisebenzisa through in ama-permit ona la besiwanikeze kuphi lapha elizweni lase-South Africa.
Manje kungakumela ugcine ungasatholi amaphepha lawa uzakwenza njani Mandlovu?
Akunaplani nje yikubuyela ekhaya kodwa kube nzima futhi ngoba ukubuyela ekhaya siyakufuna sivele siyintsha yaseZimbabwe kodwa inkinga umbuzo wokuqala esiyabe sizibuzana ukuthi ngizobuyela ngizofika ngenzeni ngoba sinabadala sinabantwana bayafunda zonke lezi zinto zilinde thina ngoba besingapha iminyaka yonke le bephila ngapha yikho kusazoba nzima khona ukuthi ukubuyela kwakhona emuva ukuthi sizobe sizobuyela ngoba velilizwe imali ingasilapha silakoda nzima ngoba kuyafana ngaze sisiyahlala sizibeyakhona izoba nzima sibuyele ekhaya sili kusazoba nzima futhi
pho manje lizakwenzani
kunzima singo nowhere to go sifana nje labantu abalahlile ngoba ubuyele ekhaya vele nje siyakufuna ongangokuthi sizobuyela kodwa sizoyenzani yini imbuzo esinayo siyazibuza sinde siziphendule futhi ukuthi sizobuyela sizoyenzani
pho manje wena ubusuqalile yini ukufaka amaphepha la afunakalayo kumbe vele suhle wakhalala wathi ah lokhu sowufuna umthandazo
amaphepha besingakaqali ukuwafaka kuze sisathi lathi siqale size umumo ukuthi maybe enxe labo kungaba khona lapho abangasiba lozwelonyana kithi yikho la kade ngathi sisaqala simamele ukuthi hayi maybe enxe kukhona abazosenzela khona yikho kade sisakulindile but if kungekho lathi sokumele siqale ukuthi sizamazame ukufaka wona la amawei
ye phosele kugcina khona pha mama
hayi thina singabantu bezimbabwe into nje engayicela nje ukuthi sizame nini njengentsha ukuthi if masikhona ukuthi siye ekhaya sozama lesi ukuvota next year ngoba vele ilizwe lethumele sililize next year sizame nini ngoba ngapha lakho sibanene e-South Africa basakhona ukuthi banjani basihengele sonke le misebenzi yabo isilingene bona balana e-South Africa thina bezimbabwe yesu siyaphila lapha lalaphana-ke emisebenzini yabo kodwa nabo abanikazi sebeyidinga sekho imisebenzi ukuthi lathi siyintsha kunzima kodwa sizamene ukuthi lathi sihambele ekhaya siyovota next year sibonene ukuthi kumbe kungaba khona yini utshintshi ukuthi sikhala ngapha sisenze singakhali sithule kuphela sithi hhayi kuzobonakala
ye lo-ke ngunkosazana Germain Ndlovu osebenza khona ngale-ke kwele South Africa sibonge kakhulu mama ungathini lakusasa
okay lami ngiyabonga
Salibonani balaleli emakhaya igama lami nguNtombi isonge sakokhumalo ngokuzalwa ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana eMfelandawonye zenkosi bengithanda ku-introduce ama-album amabili enginawo eyakuqala ethi ngikhala ngobhentheni eyesibili ethi indoda ngeyami sihlobo zenkosi siyanandisa futhi njalo kuma-birthday party emshadweni kuzo zonke indawo umcimbi wakhe oyabe efuna ukuthi abantu bazo-entertaina uyasifonela kuleyi number 0622188627 kanti la ku-YouTube sikhona ungangena laphana uthi Ntombi Khumalo uyahamba eyozibukela umsebenzi wethu wonke esikwenzileyo laphayana kanti-ke naku-Facebook sikhona ungathi Ntombi Khumalo uzongithola ngikhona laphayana besicela isapoti yenu kakhulu kambe singaba yini ngaphandle kwenu siyacela liseseke njengengane zenu ezisakhulayo ezisafikayo kulowo mculo siyacela isapoti yenu kakhulu isihlobo zenkosi ngiyabonga
siyawakhulu-ke Ntombi khona ngapho makhumalo singakagqiki uhlelo lwanamhlanje kuthi sikhangele bezikhokhela indaba isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezemali sitshela umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelela ulaka olumangalisayo inhlanganiso yezimbabwe peace project ithi amapolisa lamalunga ebandla lezanupf bahlupha abantu kwele zimbabwe abantu lokho bemelele impumela yokhetho kwele kenya olwenziwe ngolwesibili siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo umtembo sitemba ugibs dube sisithi lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.